Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 29 kuNkwenkwezi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
sokumele ukuthi kutholakala indlela yokubiya ukwenzela ukuthi abantu bangaphumi isikhathi singafiki esokuthi bahlale kulezi ndawo abagcinwe khona.
Inani labantu asebebanjwe igciwane le-coronavirus yeZimbabwe selikhwelile laya kukhulu lamachumi phose amahlanu 149. Ezinye zendawo ezigcinelwa abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa umkhuhlane we-COVID-19 zivikwa zifana lamajele. Ibandla le-MDC Alliance selikhethe isikhulumeli salo esitsha uNkosazana Fadzai Mahere. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu elilodwa elilamachumi phose amahlanu 149 kulandela ukufunyanwa kwabantu abalichumi lasikhombisa belo mkhuhlane lo izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu bonke laba basanda kuvela phandle kwelizwe. Abayisikhombisa bavele kwele South Africa njalo abayisishiyangalombili bavele kwele Mozambique. Oyedwa yena ngovele kwele Bilitane. Kulowesifazana olomkhuhlane lo obelethileyo eGweru izolo. Inani labantu abale coronavirus eZimbabwe liqale ukukhwela ngendlela esabisayo kuthange lapho elisuke khona kumachumi phose ayisithupha 56 lisiya kukhulu elilamachumi amathathu lambili 132. Ukukhuphuka kwalo njalo lisiya kumachumi phose amahlanu 149 izolo kuchiye abanengi bekhuza umhlola. Asebesindile kumkhuhlane lo sebekhwele baya kumachumi phose amathathu 28 kuthi asebefile bona balokhu bebane. Emhlabeni jikelele i-coronavirus isibulele abantu abango 361,000 njalo yahlasela phose abayizigidi eziyisithupha 5.9 million. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso elimukisa uzulu nge-coronavirus eAmfo Bulawayo against COVID-19 umnumzana uSenisibanda.
Sokudingakala ukuthi indlela abantu abaphathwa ngayo nxa bephakathi kwama-quarantine e-centers ethu lawa abasoze njalo bona bathelelane. Njalo kwesibili sokumele ukuthi kutholakale indlela yokubiya ukwenzela ukuthi abantu bangaphumi isikhathi singafiki esokuthi bahlale kulezi ndawo abagcinwe khona behlolisiswa ukuthi balawo kumbe abalawo lowo mkhuhlane. Njalo lokhu kutshengisela ukuthi kuyadingakala ukuthi nxa besuka lapha besiya ezigabeni lapha vela khona behanjiswa nguhulumende sebabisele emakhaya abo. So kumele ukuthi kube lo hlelo oluzasetshenzwa nguhulumende lalabo abaphethe eze health labantu abaningi ukwenzela ukuthi kungamemetheki umkhuhlane lo ungene esigabeni eziningi zelizwe lethu leZimbabwe. Okwesibili ngikhola ngani uhulumende indlela abambe ngayo engathi ngama-quarantine centers kuyadingakala ukuthi ikhangelisiswe kakutsha. Kulabantu abaningi kade kuthiwa babalekile besuka khonapho, ngakho umbuzo waba khona ukuthi babaleka njani khona kulamapholisa lamasosha agcinele lezi ndawo. Njalo siyakwazi ukuthi kulokukhala kakhulu ngokuthi akulani izinto ezinjengezingubo abantu njalo abakulindawo abaningi ababi lezi ndlela zokuzivikela engathi ama-mask abanye abala njalo abasebenza khona babe ngalama clubs lezinizinto ngakho ke dingakala ukuthi ngabe zonke lezi izindawo ezigcina abantu ziyaphiwa ama sanitizer bayaphiwa ama mask bayaphiwa ama clubs ukwenzela ukuthi labasebenza konapho bazivikele siyananzelela ukuthi kulabo nurse omunye sizothola sokulo nurse omunye layo othola umkhuhlane ngakho kujenisela ukuthi kuyadingakala ukuthi lindaba isetshenzwe ngendlela yokuthi sivikele ukuthi lumkhuhlane ungangeni umemetheke elizweni lethu leZimbabwe.
Kukhona ongakuxwayisa uhulumende lozulu?
Into esingayixwayisa uhulumende lozulu weZimbabwe ukuthi njengoba thina singalazo izibhedlela lendawo zokugcina abantu lomkhuhlane ungamemetheka, indaba eqakathekileyo ukuthi sivimbezele ukuthi ungamemetheki. Lokhu singakwenza ngokuxwayisa abantu ukuthi abantu abahlale ngekhaya, nxa umuntu kungadingakali ukuthi ahambe kahlale ngekhaya. Okwesibili ukuthi abantu nxa bemile bethenga kumbe behamba bekwanisa ukuthi bebekhathana lakhathana ngendlela le echasiswayo ukuthi ukwenzela ukuthi igciwane leli lingasuki komunye umuntu lingene komunye. Njalo kwesithathu okunye okuqakathekileyo yukuthi abantu baphiwe laba abasebenza ezibhedlela laba abasebenza kuma-quarantine center baphiwe indlela zokuzivikela labantu abazahlala khonapho ababe besuka bevela kwamanye amazwe bafice zizindawo ezilezinto zonke ezidingakalayo ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungakwanisi ukumemetheka kwabanye abantu. Ngakho uhulumende kuyamele ukuthi kumbe ngama mask kumbe ngama sanitizer kuyengeniswa kuma quarantine center kutsho ukuthi sokuyinto esiqakathekile njalo sokumele yenziwe masinya.
Umnumzana uSeni Sibanda ngowenhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus amfobulawayo against COVID-19. Kusenjalo abanye abavele kwamanye amazwe abagcinwe endaweni ezithiyeneyo besahlolwa i-coronavirus bathi lezi ndawo zifana lamajele. Abantu laba bathi ukudla abakuphiwayo lalapho abalala khona kuyasoleka kakhulu, yikho nje abanye bebaleka kulezi ndawo. Abavela phandle kwelizwe laba baphoqelelwa ukuhlala endaweni lezi ezaziwa ngokuthi ngama-quarantine centers ngesiNgisi okwamalanga angamachumi amabili lanye bengakayi emizini yabo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabavalelwe kwenye yalezinkamba ongafunanga ukuqanjwa ngegama.
Khona ukhani ukuthi ufika uyawutestile like ibhoda nje lapho yawuthube khona futhi angitondi limemba bekanti ngawufika bayaapho nje uthathe i-blood sample ngawufika then awusathathe that blood sample sekho ngu-third blood and mid after 3 days but wena ngawufika they promise you the first day ufika they get kona ngawufika bakutshela ukuthi first day ufuze uthathe i-blood sample and of which of day 8 futhi suyenza i-nose swab leyana but so far konke khona maybe blood test uthatha after maybe 5 or 4 days then that i-nose swab leyana sizezathathwa namuhla after about 23 or 24 days sangebe.
Makhona asebenelisile amalanga angamachumi amabili lanye i-21 days basuka khona.
Nikhona mina sese khona khonapho.
Kungani manje lingasuki?
Akula ma-test kit, besitshela ukuthi akula ma-test kit. Izolo kwabesinye sahlupha khona sagcina sesidinga u-MP wakuyazosincedisa but samangala namuhla ama-kit ukuthi abuyile khona bekuthiwa awakho eZimbabwe but besitshela ukuthi akhona kuma-private clinics lama-surgeries akhona and futhi besitshela ngama-$70 wayinoswabhona lani i-test kit inoswab. Ukuthi njengalathi thinabantu abasingalisi-$70 yabezayithatha ngayo.
Manje nxa ungelayo imali yakhona bayathini?
Uyabulokuhlezi ngoba bathi khona you're not allowed ukuphuma ku-quarantine site ungakathestwa. So which means ngisazobuza bathi even if ungayi-test kit ngekho you can stay aside 3 months as long ungela test kit ya always ukuthi uya-entitled ukuthi uhlale khona until uze utestwe.
Manje abalilindileyo ngobani abavalileyo ukuthi abantu lingaphumi?
Silinde ngamasosha namapolisi.
Baningi okunganani bona ababalilindileyo?
2 masosha, 2 mapolisi.
Akula sebeke baphunyuka yini babale?
Hayi, so far akula.
Lo ngomunye wabavalelwe enkambeni ezigcinelwa abantu abavele phandle kwelizwe besahlolwa umkhuhlane we-COVID-19. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. UZulu seveze ukuthukuthela okukhulu phezu kodaba lokuthi uhulumende waqhatsha enye inkampani elobudlelwano lemuli kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi imthengele izinto zokusebenzisa kumizamo yokulwisana legciwane le-coronavirus. Wabhadala lenkampani imali efika phose amadola emelika angamachumi amathathu, $30, ukuthenga okulile njana kokuvala amakhala lomlomo imaski eyodwa, iyona ibiza imali ephansi kwamadola amahlanu, $5. Inkampani ye-Drugs International ibikwa yabhadalwa imali engena kusigidi esisodwa semelika. Inkampani le ibikwa ikhokhelwa ngusomabhizimusi olobudlelwano lendodana kaMnangagwa. Loba enkundleni ye-Twitter, uMnumzana Nick Mangwana oyisikhulumeli sikahulumende uthe ikhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo ilakho ukuluphatha lolu daba. Kodwa uphinde wathi njalo uthole imbiko ethi uMongameli Mnangagwa wala ukuthi inkampani le iphiwe lomsebenzi ngemva kokunanzelela ukuthi yayizathengisela uhulumende imaski eyodwa nge-$30 yona ithenge ngemali ephansi kwe-$5. Lanxa kunjalo abanye bathi kabakukholwa okukhulunywa nguMangwana. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana uhulumende weZimbabwe abantu ababekhona ngesikhathi seWillowvale uzakhumbula ukuthi kwenziwa into efanana layona leyi. So mbona ngazathi ukuthi abantu ba-inflate ama-prizes besenzela ukuzinothisa akusiyonto entsha, njalo ukuthi kuthiwe khona khona lo mfana ungumngane kamtaka Emmerson. Okuliqiniso ukuthi uma engumngane kamtaka Emmerson, Emmerson elobuntu, umbuzo ukuthi isandla sika-Emmerson singanani entweni leyi. Yena nguye okufuza ukuthi wathi engena wathi he will fight corruption, but as long as abantu who are directly or indirectly benefiting ngenxa yoku ukuthi baseduzane lemuli yakhe la kutshe ntule sandla. So mbona ngazathi into ye-COVID uhulumeni wethu instead of ukubona uhlupho babone indlela yokuthi bezinothise, and yena umongameli mbona ngazathi uphakathi nakwakho lokhu, ngoba yena uma moda engekho phakathi nakwakho ngabe he has ordered i-arrest yalowo muntu, ngoba lowo muntu iyithenda ukuthi ezeyizuze uyizuza ngenxa yokuthi useduzane nomtaka Emmerson.
Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi ikhomishini ekhangelane lokulwisana lenkohlakalo izalukhangelisisa lolu daba. Uthini ngalokho?
Lokho kuthiwo nguNick Mangwana, mbona ngazathi uNick Mangwana udelela abantu beZimbabwe ukuthi etikwankoni anti-corruption commission ingabopha umuntu ongasiyo we-opposition, ongasiyo we-faction e-against u-Emmerson. Liyana ikhomishini ye-anti-corruption commission, ikhomishini ecacileyo injongo yayo iyazakala ukuthi ngeyokulwisa laba abangavumelani nombuso ka-Emmerson politically, not ukuthi ngawaba-corrupt or not corrupt. So mbona ngazathi into le icacile ukuthi I suppose address-eke lula ngoba laba bahleze emandleni izinye izimali vele ziyabe zinikwa amathenda, kusazakala ukuthi i-certain percentage ngaphuma engxenye isiye ephathini or isiyancedisa ezinye izinto outside injongo, ngoba kakhulu imali zabo COVID zimali ezivela kuma-donors. So kuyabe kuphanjulwa imali lezi ngoba vele sibuswa ngabantu benkohlakalo.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. ibandla leMDC Alliance selikethe uNkosazana Fadzai Mahere ukuba isikhulumeli salo. UMahere ube ngunobhala obona ngezemfundo kuleli bandla, njalo isikhundla sakhe esitsha lesi usithathele uMnumzana Daniel Molokele. Umsekeli kaMahere ngumnumzana Felix Magalela Mafa. Ababili laba bakhethwe ngumkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa ndawonye lamanye amalunga amatsha edale le-National Standing Committee izolo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele sikhulumeli sikamnumzana Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
Njengokubekwa kwesisekelo sombuso se-MDC Alliance, ukukhetha abaphathi zikhundla ama-portfolio kule singathi i-cabinet yephathi esiyi-standing committee kwenziwa umongameli u-president Nelson Chamisa. Ngakho uhlale kuhlansi ngoba ngifisa wasungula ukuthi kathi sesidingekayo and then nabantu abadingekayo ukuthi kuhanjiswe ezinye iy'nhlelo ezithize.
Imbangela yalolu khetho ibingeyani? Labo abaphumileyo kuye besokukhona okuhluphayo yini?
Hashi, njalo uzananzela ukuthi akekho abaphumileyo, wonke umuntu osekukhokhela imali yebandla ulokhe ekhona lapho afakwe khona ukuthi enze umsebenzi ngendlela ethize, akekho okushiweyo nje mahlayana. Kodwa kubangele ukuthi isikhulu sombuso se-MDC Alliance siyathi ukuthi ngasikhathi umkhokheli uyakhangela izindingo zebandla lokufunakalayo ebesesenza lowo msebenzi. Kakwandanga ukuthi kudingakala isizathu esimqoka esinye kumbe ezinengi ukuthi upresident enze lokho. Upresident ukhetha ngathi ukuthi ngokuthanda kwakhe njalo langenjonge ngasikhathi ngasikhathi. Ngakho khonokho kuyadinga ukuthi kutshintshwe abantu, kutshintshwe nezikhundla ngendlela eyabe ihambelana nalokho upresident ayokhangela ukuthi ufuna kwenza ngezinsukuzanelo.
Nxa sihlolisisa lolu luhlu siyezwa abanye besithi balutshwana abavela esigabeni seMandebeleni, njalo sake sizwe esikhathini esedluleyo kulokukhonona kwenkethabechabi. Kungabe kukhangeliwe lokho yini?
Kukhangelwe isendlela emqoka sibili ngoba phela wangabona ukuthi uluhlu lolothi lanamhlanje yingxenye yoluhlu lwabakhokheli sebandla le-MDC Alliance basesekhona nebakade bekhona.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesite.org ithi kuthe iholo enkulu yePlumtree High School izolo lapho okuhlala khona abantu abavela kwele Botswana besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Imbangela yalumlilo ayikaziwa. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi kulomongi wesibhedlela sempilo kobulawayo labanye abathathu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyabingelela mina bokubaka studio 7 manje abalalela studio 7. Sayizwa nje corona alo nyaka siyalobele Botswana thina sathola imizi sidilikile lapho. Ah sithola imizi lapha sathola imizi siyadilika bakithi sithola uNkulunkulu yangenele shwa icorona leyiphele. Hayi mina ngibuya lapha 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 emafusini yho umsedi ukuthi akusemafusini. Ngiyakhona umsedi yokhala siyabonga abantu benkosi siyabonga nje ukuthi thina lapho esikhona lockdown la singakhethile. Singazi njalo kumbe kuzame metheka kufika phambili besikala nje ngakuhulumende nje bayabambana siwa kodwa lokhu hey bezwile abantu kodwa lokhu hey abantu sebethwele nzima bakithi hey njengemaphandleni emakhaba kithi abantu balamba baswele ukudla uhulumende vele uzikhangelela endaweni yakhe nakakhangele kithi la ngapha ngapha kithi emandebeleni ngapha bakithi abantu siyakufa sathola kwizalo kwazikuhle kwahamba lo mhlaba kuthi kusekuthi kulakho kuthathela icorona ngapha indlala kuthatha endlini kuthi ukuhamba hhayi besiwele uhulumende bakithi angenele siwa bakithi siyancenga siyacela hayi siyabonga sima lapha sila amanye amaningi esingedlula phambi besincenga uhulumende nje ukuthi ngake sikholisela abantu bemaphandleni kithi ngapha siwa ngapha emathebeleleni ngapha ematopo kithi ngapha siwa abantu balapha kithi ngapha bakhala abantu ngendlala bakithi siwa ngembisi ingabe kwenziwe kumakhelwane sisithwala sini ukuyabo sizwa njani kuthi phela mina ngingabe ngibheke ngemfomisho isithwala umakhelwane ngiyamchuphela sini njengoba sabe sigoqozikawula ipolita abe sikhele uhulumende akhaya le matopo ngapha kithi ngapha kithi ngapha ekhezi ngapha bakithi siyahlupheka siyalamba langamanzi izikotho sithiwa sifela amanzi uhulumende lazama ukusiphandela lezikotho lamadamu asilungisela amadamu into esikhala ngayo siyicelayo uhulumende ukuthi uhulumende nga uyasizwa ngapha emakhezi ngapha sikhala ngamadamu amadamu ethu adiwelekile
igama lami ngiyobhekisani moyo umfo ka mhlabathi ofelani kosikhobokhobo isikhalazo sami engilaso iStudio 7 ngabe ngivikisela la amazwi uhulumende wethu phezulu okubane thina mina ngizelwe 1975 ukukhula kwami konke besinatha amanzi edamu idamu dwaleni kusobhuku umgezelwa isinatha lamadonki lembuzi lezinja konke lenkomo abantu bafela phakathi bezibulala kodwa sibesiloke siwanatha lalamhlanje iwanathwayo okokuthi lilo idamu lagejwa ngabobaba 1947 begejiswa ngabalungu 1980 kusukela lapho kube lama MPs ezanu la MDC wonke ntshintshana kodwa sazi ukuthi mbeleyo ndaba ayiboni lokuyinanzelela into abantu banathi amanzi angalungelanga kunathwa ngabantu so namhlanje uma sikhuluma ngecoronavirus leyo ndawo singaza ke sibala ukuthi indaba abangakwanisa ukuthi bayitshele ngecoronavirus ngokuthi amanzi abanathi avela icorona wona ngwawo so bengicela ukuthi uMP wenkayi South ayinanzelele leyo ndawo idamu dwaleni likusambuka umgeselwa losabuku monki losabuku machumi ukuthi bazwa njani bebayazi ngaleyo ndaba so ngicela uStudio 7 ukuthi angifikisela amazwi lawo phezulu kona ngiyabonga
Sanibonani bantu beStudio 7 linjani okhulumayo nguPhumlani lapha eGoli ngiseGoli ngokuhlala linjani kodwa khona ngapho bantu beStudio 7 umsebenzi elisenzela wona muhle kakhulu ukuthi livukele isazisa ngokuthi kumi kanjani eZimbabwe kithi ye hayi ngokuzalwa ngizalwa esigabeni sakoMuke ngaphansi kwakamasendu ngaphansi kwamasendu ngithi ke mina hayi qhubekani niwenze umsebenzi wenu muhle ngiyawubonga la kakhulu ye igama nguPhumlani Vondi ye ngikhaliswa nje abafowethu lapha mani ye nje abafowethu abanamaphepha kahle indaba kwazi ukuhola ne UIF yakhona le ayisiyenelisi unga-applya but uma usu-applyile ngemva kokuthi ke ufanele ukuthi uthole iholo alutho phela ngeke usalithola nalelo holo ye sithi ke hhayi siyalokhu esincengisa kodwa indlala nje yethi sifulele lapha eMzansi yena sekhaya ekhaya esigodini sakithi ngale plant yabe sicela ukuthi ugovernment khona ngale uma kungukuthi utholile usizonyana noma amasenti ahamba akuhambe etest abantu bakhe khona ngale ukuthi-ke umkhuhlane lo we-covid ungakanani
kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe Osanda kunqotsha kukhetho lokudinga umongameli wele Burundi umnumzana Agathon Rwasa usephikise impumela yokhetho lolu emthethwandaba. Elenamibia lona lithi lizayekethisa imigoqo yalo ejonge ukwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inkulungwane zabantu ziqhubeke zitshengisela eMinneapolis izolo phezu kokubulawa kowesilisa onsundu umnumzana George Floyd lipholisa elimhlophe. UFloyd ubandezelwe phansi lipholisa leli ngesonto waze wafa lanxa ebehlaba umkhosi elitshela ukuthi kasenelisi ukuphefumula. Ukubulawa kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe eMelika yinto enzeka njalo nje. Abatshengiselayo laba batshise izitolo batshaya lezimota zamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Kelvin Manduna.
Udubo olukhona eMelika yikuthi iracism yayikhona from ukudalwa kwelizwe leli eMelika. So iracism is part of iDNA elizwe. Singakhangela from isikhathi seslavery centuries of racism siqhubeke siye kumthetho yabo Jim Crow and desegregation eyayikhona for decades even after ama civil rights movement and ukutshintsha kwemthetho ukuthi bezame ukunika ama rights kwabantu abamnyama. It we see racism isitshintsha but kodwa lokhu iqhubeka in different forms emsebenzini, emayadini, nxa uhambe uyodinga imali emabhanka, it persists kusystem yabo. So ngokubuya kwa-Obama sabona amakhiwa behlaba inkhosi and i-racism it went up phenomenally ngokubona kwami. And uTrump ukubuya kwakhe it was like a white messiah for abantu who are racist and wabanika i-outlet yokuthi beqhubeke bayenze intando yabo. So esikubonayo eMinneapolis is just an outcome of a trend which is centuries old elizweni leli eMelika.
Lungaqedwa njani udaba lokubulawa kwabansundu ngamapholisa amhlophe?
Indaba yamapholisa ifuna imithetho and more political will from ama-politicians to be willing ukuthi beyenze ama-prosecution nxa indaba lezi ama-police shootings zibe lokhu zenzakala. Umthetho ungabona eMinneapolis umuntu uyabulala umuntu oyipholisa but lokhu ebhodabhoda has not been arrested. Kodwa mina lawe singabulala umuntu asilale endlini namhla siyalala esitokisini. So ama-laws have to be stronger and be a deterrent kumapholisa. I-training yabo, I think it's a problem. Either maybe ngibengezele ama qualifications, maybe ask for a university degree or something, and test abantu laba, recertify them, check even ama IQ and the mental health yabo. All these things I think maybe check. And i-social media iyasinceda kakhulu ngoba ama crime amaningi amacala ekade bewayenza kudala singena ama camera ukuthi sibone ukuthi benzani. Kathesi siyabavumbuluza and we are able to see umuntu lo eMinneapolis. If it was not for i-camera bebezasiqeda ngamanga and we were have no way to disprove okhulunga amapholisa ukuthi umuntu lo he was violent and resisting arrest and so on and it was necessary. So i-social media iyasinceda kakhulu and I think is in the long run and ama body camera on allow which they are now required ukuthi bewagqoke is also helping to curb behavior yabo.
Umnumzana Kelvin Manduna yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu lamajumi phose amahlanu 149. Ezinye zendawo ezigcinelwe abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa igciwane le-coronavirus zivikwa zifana lamajele. Ibandla le-MDC Alliance selikhethe isikhulumeli salo esitsha uNkosazana Fadzai Mahere. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-past 7. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.